blessings alone.
So we seek out this end of our VOA in the belly.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 27 kuMbindi 2022 uKeeps Dube. Endabeni zethu namhlanje. Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi liyajabula ngokunqoba endaweni eziningi eZimbabwe loba kunabantu abalutshwane abavote ukhetho lolu.
I-Citizens Coalition for Change iyajabula ngoba ithethe yonke into ebiphakathi kwenkezo lapha kobulawayo.
Ibandla leZANU-PF lithi amalunga alo enze kahle kukhetho lolu.
I-ZANU-PF igcine yabamba wonke amasithi ayawinyile ngo-2018 abuyelile njalo back to ZANU-PF.
Umanyano we-MDC Alliance okhokhelwa ngumnumzana Douglas Munguzola okhe phansi kukhetho lwama-by-elections uthi uzahlolisisa impumela yokhetho lolu.
Siza kuthi ke sesikhangelisise konke, sahlolisisa konke, sibe sesisipha kumbe sibe sesiphawula sethule umbiko.
Salethulela ezamasiko, ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla elitsha eleCitizens Coalition for Change linqobe ezigabeni eziningi kukhetho olwenziwe izolo ikakhulu emadolobheni. Lihluthunelwe ezinye izigaba libandla leZANU-PF lapho bekukhangelelwe ukuba lizanqoba khona. Ibandla le-MDCT elikhe phansi kukhetho lolu ezigabeni zonke sokuthiye abalandeli bebandla leli bebambe owangaphansi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Loba nje ibandla le-CCC linqobe endaweni eziningi lihluthunelwe libandla leZANU-PF isigaba seMtasa South le-Epworth ezaziphethwe ngumanyano we-MDC Alliance owake wakhokholelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission kayiketholi impumela yokhetho lolu kwezinye izigaba loba lokhu kukhitshwe phandle kwendawo zokuvotela elizweni lonke jikelele. Akasenelisanga ukuxoxa leziphathamandla zeZEC ngempumela yokhetho lolu. Ukuveza izeki endaweni zokuvota kutshengisa ukuba LCCC linqobe ezigabeni ezingama-22 wathi ibandla elibusayo lathola eziyisithupha kukhetho lwabazamela izigaba lezi edayele ephalamende. LCCC liphose lathola wonke ama-wards kukhetho lwamakhansili emadolobheni wathi eleZANU-PF lathola ayingcosana. Umanyano we-MDC Alliance ubungatholi lona ivoti elilodwa kwezinye indawo loba belilabantu abalinde impumela yokhetho kulezo zigaba. Abantu abaningi bavotele iZANU-PF eCholocho, Gokwe Central, Mwenezi lezinye emaphandleni. Elezaphu lamanye aphikisayo adonse nzima ukhetho lolu. Balutshwane abantu abavote ukhetho lolu elizweni lonke jikelele. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ekhokhelwa nguChamisa, uthi bathokozelele impumela yokhetho lolu.
Siyalibonga ngomsebenzi eliwenzileyo, ngokusebenza elikwenzileyo, lokunqabela ukuriga elikwenzileyo.
Onqobe ebhinga kukhetho lokudinga ozamela isigaba lesi edayele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda laye uthakazelele impumela yokhetho.
Sibonile umnangagwa ebuya, sibone ipolitiburo yonke le-Central Committee yonke sizogcwala ebhinga. Sibone izolo njalo abantu bethengwa ngemali bephiwa ama befumbathiswa ama-$5 ukuthi umuntu evuma ukuthi evotiswa njengomuntu ongakwazi ukuzivotela yedwa kwenza ukuthi kuvotelwe iZANU-PF. So yibo ubunzima obukhona, kodwa siyabonga abantu bebhinga, abantu bethu, abantu besitongeni ngabantu abangaphoyi ukuthengwa nje, ngabantu abalo abantu abaqotho, abantu abalama-principles. So yikho ubona ukuthi siwinile against all odds. Ngingathi nje ngamafitshane bengingancithisani lalomfana esimbona ipho ukufakwa lapha ukuthi wakhona nguye oyikade candidate. I-candidate kuli election bekuyimi lomnankagwa. So engimdlileyo ngumnangagwa
umsekelo webandla leZANPF umnumzana Munashe Mthutha uthi ibandla lakhe lenze kahle ukhetho lolu.
Uqala umele sikunanzelele ukuthi ielection le ibe khona ngenxa yokuxabana okukhona phakathi kwamabandla aphikisayo kwelizwe. Baxabane babizana bekhipha neParliament bekhipha neCouncilini. So iZANPF ithe siyangena kulukhetho ihambe ifuna into ezintathu. Okokuqala ukuthi igcine amaseats lawo ade vele phansi kweZANPF. Okwesibili ukuthi ithathe amanye amaseats avele esemabandleni aphikisayo. Okwesithathu ukuthi iyehlise umango eyadliwa ngayo ngo-2018. Konke lokho okuthathu kwenzakele.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla leZaphu uthi bafunde okuningi ngokhetho lolu loba nje bengenzanga kuhle ezigabeni eziningi.
Hayi, sulubonile ukhetho, sihambile sihlangene nabantu sabacela, abanye bavuma abanye bala. Okwaqala sithanda ukubonga labo abasivoteleyo, njalo sibonge ama campaign teams ethu wonke ahambe izigaba zonke cela ukuthi abantu basivotele.
Ibandla leMDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Munzora belisela abantu abalivotelayo kwezinye indawo obekulinde amalunga alo. Umnumzana Witness Dube obona ngokuthula kwembiko ubandla leli uthi bazakhuluma kabanzi ngokhetho lolu kusasa.
Thina njengebandla leMDC sisaxwayisisa njalo sisayamukela impumela zokhetho olwenzakeleyo olwama-by-elections. Sizakuthi ke sesikhangelisise konke, sahlolisisa konke, sibe sesisipha kumbe sibe sesiphawula sethule umbiko kusasa. Okwakhathesi sisamelele iZimbabwe Electoral Commission layo ukuthi yethule ngokusemthethweni ukuthi kuyini okuphumele kumpumela yokhetho. Bese sisithi ke kusasa ngomva komhlangano omfitshane njengebandla sesikhuluma labezindaba kabanzi ngakho konke esikubonileyo ngalona lolu khetho lokuthi sikuthatha njani njengebandla. Kodwa hayi, siyakubona ukuthi kuphumile abantu bakhulumile. Thina njengebandla asiphikisani labantu, izifiso zabantu yizo esizihambisa phambili.
Ingcwethi kwezombusazwe ezimele umnumzana Pride Mkhono uthi kuningi okuvesela ukhetho lolu.
Sibone ukhetho lwama-by election olwenza izolo lukhipha amafigazi achiyaneyo endaweni ezichiyaneyo. Sikakhangela kuma-Emat South, Mat North leBulawayo, hayi amafigazi akhona ebengekho kamakhulu kakhulu abantu abaphumelwe bevota. Njalo sibone khona ngale amaphathi ethola izihlalo zawo lezo ababelazo ku-2018 election. Sibone i-TCC MDC Alliance ku-2018 ithatha amasita yonke akoBulawayo awe council kanye leParliament. Sabona njalo iZANPF ithatha awayo wonke awe Mat South. Kodwa sibone la njalo iZANPF iwina eVic Falls, lapho abantu abaningi bengakhangelanga yona ama-ward amabili. Suke khona ngale singene emasingo sibone njalo i-TCC yayi MDC Alliance ngo-2018 ithatha ama-wards ayo lawo ayerikolwe ngu Munzora lapho belwisana laye.
Dube uphinde wathi sebexotshisa amanye amalunga ezigabeni ezishiyeneyo njengalokhu okwenzeka walo khetho lwama-by-elections.
Yebo, kambe kuliqiniso 16 laba abakhitshiweyo yilaba abayabe befakiwe kulandela amavoti ebandla esingathi ngama-proportional provincial councillors. Sakhumbula ukuthi constitution yethu sileyo sigaba sokuthi kuyangena amanye ama-councillors kuma-provinces asemaphandleni kumbe ale ndawo zemaphandleni. Ngakho sikhiphile ke abanye bethu akade bekhonapho ngoba bebengasebenzile bandla umsebenzi yabo yonke nje besebenzelele esikhwameni lezimuli zabo besupportana lamanye amabandla angayisilo bandla elabafaka eParliament kulezo ndawo eliyi-MDCT.
Okuphanye kwephandle kwendawo zokuvotela kukhetho lwabazamela izigaba ezishiyeneyo edale eParliament uveze ukuba ibandla leZANPF linqobe eMberenga South, Murewa South, Chiwi South, Cholocho, Mwenezi East laseGugwe Central. Ibandla leCCC linqobe endaweni ezifana leGlenora, Glenview North, Highfield Wesley East, Kambuzuma, Kwatsana East, St. Mary's, Mfakose, Harare Central, Harare East, Le Hatfield. Linqobe njalo edanga Mvura, Marondera, Mkoba, Kwekwe, Mbizo, Phumula neNkulumane. Kube le mpumela efana nayo ukhetho lwamakhansili. Nimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kuzenjalo, bathokoze kakhulu abanqobe ukhetho lwama-by-elections, loba bekhala ngenani eliphansi labantu abavotileyo. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Omunye wabathakazelela impumela yokhetho lolu ngunkosikazi Sichelesile Mahlangu, onqobe esigabeni sePhumula ngamavoti adlula inkulungwane ezintathu, 3,092. Kodwa unkosikazi Mahlangu okubandla le-Citizens Coalition for Change udaniswa linani eliphansi labantu abavote kukhetho lolu.
Okungidanise kakhulu kuli election abantu kabaphumanga ukuya vota. Abantu bebezihlalele nje ezindlini zabo, kodwa angeke ngibashole kangabo laye uhulumende lezeke. Abakwenzanga into ayinto engani imfihlo, abakwenzanga abakuadvertisanga ngendlela elomsindo ukwenzela ukuthi abantu baphume bayevota ngobuningi babo.
Unkosikazi Janet Moyo okubandla lezanu PF obengene kukhetho kuwa 21 wanqotshwa uthi ngakabi namazwi usakhokha umoya. Isikhulumi sebandla le-TRPC obulawayo umnumzana Sweden Chirotsa uthi uZulu uveze ukuthakazelela ibandla leli kukhetho lolu.
Namhla i-Citizens Coalition for Change yajabula ngoba ithethe yonke into ebiphakathi kwenkezo lapha kobulawayo. Ward 8 lapho kulo Edwin Ndlovu ithethe. Ward 9 lapho kulo Donaldson Mabuto ithethe. Ward 12 lapho kulo Lillian Mlilo ithethe. Ward 18 lapho kulo Consilia Mlalazi ithethe.
Umnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF uthi luqhutshwe ngemfanelo ukhetho lwama-by elections.
Ukhetho olusanda kudlula luhambe kuhle kakhulu sibili. Kuthe kuqalisa ukukhankasa sike sezwa ubudlongdlongo lapha lalaphana, ikakhulu eziqindini zeMashonaland, eMidlands, eKwekwe. Kodwa sibonile ke sokuqhuba ngokuthula, abantu bakhankasa njalo sabona ukhetho lusenzakala kungelabo dlongdlongo, kungela kuchayana.
Umnumzana Efincube ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo uthi yebo ibandla le-TRPC linqobile, kodwa abantu abaphumanga ngobuningi besiyavota.
Impumela yokhetho iveza kahle kamhlophe ukuthi engxabanweni ye-MDC kumbe eyayithinta i-MDC leyagcina siyiwa esisiwa emthethwandaba, abantu abe-MDC Alliance baye ku-CCC-TRPC bayivotele njalo njengalokho bebeholwa nguChamisa, bahambelayo uChamisa kulelo qembu, iqembu le-CCC ikakhulu emadolobheni. IZANU iwinile khona lokho eyayivelela kholayo ezindaweni lezo, ama-by-election abesendaweni eziningi eze-opposition. Ngakho i-CCC iwawinile njalo, iZANU yawina kulezo ndawo eyayivelelazo. Okuningi okunye njalo esikubonileyo ukuthi abantu kabasukumanga okuningi besiyavota.
Umfundisi uSaint Sibanda, umqondisi weZimbabwe Christian Alliance, uvumelane lo ncube.
Siyabonga ukuthi abantu bakwanisa ukuyavota ngokuthula, njalo bakwanisile ukuba bahloniphane. Indaba eqakathekileyo esinanzelelayo, kodwa linani labantu elikwanisa ukuyavota ukuthi belililutshwana. Kutsho ukuthi kuyadingakala ukuthi ukhetho lungenziwa, kwenziwe ukukhankaswa okuningi phakathi kwabantu, ikakhulu abantu abatsha, ukuthi bekwanise ukuya vota. Njalo lokuthi-ke ilungelo labo lokuvota kube yinto eqakathekiswa ngumuntu wonke. Njalo nxa sikhangele ukhetho luzayo luka-2023, into eqakathekileyo njalo kungaba yikuba iZEC iyenze i-mobile blitz le enika ithuba ukuthi abantu abaningi bekwanise ukurejista kuyavota.
Isakhamuzi esihlala kuward 29 esivotileyo umnumzana Evans Njomane uthi kuloo onqobileyo bakhangelele intuthuko lokulungisiswa kwemigwaqo emahlephuhlephu.
Ndingasikhangelela ukuthi ikhandidethi ewinayo ekhethiweyo isilungisele indawo yethu kawa 21 yonale Yes, because ukhayile leyo ngoba indawo yethu ifile. Sifuna nje kuphela ilungu indawo yethu. Izimoto zakhona zilokuhamba. Izimoto ziphakile ngenxa ukuthi imgwaqo silamgwaqo. So sikhayile ukuthi ozangena esincedise. Kukuve lotshintsho because ukufuna.
Kukhangelelwe ukuba kuza kwenziwa imicimbi etshiyeneyo yalabo abanqobe kukhetho lolu endaweni ezinengi kobulawayo. Kubikwa ukuba abanye abakubandla lezanu PF sebesilwa okumangalisayo ngempumela yokhetho lwama-by elections. Abanye bathi kumele bonke abathole impuphu lokunye beveze ukuba bavotele ibandla liphi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe. Lizo siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo. Sikhangele izwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ophethe uhlangothi lukahulumende wakule Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe, uNumzana Anthony Blinken, uthi ele Melika kalifisi ukugenqula uhulumende wakule Russia. UBlinken wethule lokhu namhla kulandela okukhulunywe nguMongameli Joseph Biden wasePoland, othe uPutin akumelanga abe sesikhundleni ngoba wephula ilungelo loluntu kwele Ukraine lapho bomba khona abantu mahlayana. UBlinken obekhanya embambatha inkulumo kaBiden le uthi akumelanga ubonakale engani ele Melika lihlose ukugenqula uPutin kulandela ukungenela kwelizwe leMelika empini le yaseUkraine. So labantu abedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.7 million asebebaleke kwele Ukraine baphephela kwamanye amazwe kulandela ukuqhamuka kwempi elizweni labo. Kuyamemetheka umkhuhlane wogudo kwele Malawi osubulele abantu ababili. Sebefika amajumi amathathu ababanjwe ngumkhuhlane lo ensanje le majini. So isikhathi sezamasiko.
Senana masiko we senziwe manje ngelo baba mkhulu babe lobola.
Namhla sixoxa lenkokheli yomdabu uFelix Nhlahla Mangwendiweni odabuka entaba zinduna.
Hawu linjani bahlabe zulu, sathemba liphilile kahle. Hayi dube inkomo kudinga ukuthi abantu bazifuye bazigcine ngale kwelakithi kakhulu ngoba ziyasiza amaguma wonke. Noma sikhuluma ngezinto zethu ezomdabuko ezomvelo kunapho esithinta indaba zamalobolo konke imthimba lakho nxa kulemfa khonapho egumeni inkomo ziyangena phakathi kwemisebenzi le. Lakho phezu kwalokhu nxa kuthiwa hayi kulokuculwa ukuthize lakho inkomo ziyangena emsebenzini leyo. Yikho ke ziyaxhasa ngendlela leyo. Kuthi lakho lapho dube inkomo futhi zisiza ngokwakha umntwana. Abantwana nxa beselusa ngale gangeni bazafunda okunenge besegangeni bekhangela lezo mpahla lezo zifuyo. Abafana bazafunda ukuzinyela, abazafuna bazafunda okunenge lokho bekhangela inkomo khonaphana egangeni.
Yes, siyakuzwa kakhulu. Okunye-ke ukuhambelana lenkomo.
Ayeke intombazane egcweleyo engafisa ukuthi ilotshole ngenkukhu kumbe ngamadonki. Hayi, izafisa ukuthi inkomo umumu ziphume zimlobole ngendlela leyo. Lakho phezu kwalokhu nxa sekuphuma egumeni lelo lakhe uzaphuma esifayeni nxa elandela amasiko bamgcoba-gcoba ngomquba wakhona ukuthi nangu wethu uyaphuma uzahamba emendweni wakhe khonale. Inkosikazi le sifika khonale kosebele ayingeni ngesango eliphambili. Inkosikazi izangena khonaphana esifayeni labo bamthela imquba bamthela inyongo konke eziphuma enkomeni khonapho. Bebika ukuthi nangumuntu uvela ngaphandle ungena kithi thina obanibani simxhase simkhangele. Yikho ke inkomo zithinta khonapho emthimbeni wonke lowo lakho nxa sesikhangela emfeni lapho khonakho inkomo layo iyawa phela khonaphana ukuthi abantu baxhaswe ngemfaleyo kulomutsho ukuthi uyayibuyisa na inkomo uyayibuyisa na lokho kujulile ngoba kuyabe kukhuluma ukuthi lo ozahlaba inkomo le esibayeni ngesikhathi lesi ngwalapha yini kumbe wafohla nje ngesango kumbe ngxenye umama wamthola egangeni kumbe ngxenye ubaba hayi kwahamba ngendlela le yikho abadala babesithi uyayiwisa na leyo nkomo ngesikhathi leso
usungagqiba khonapho babandiweni
phezwa lokho emasikweni nxa sesikhangela umbuyiso khonaphana ukuthi hayi selihamba emathunyeni ukuthi lethatha owenu elamngcwaba nje umnyaka lophelileyo limbise ekhaya lizambise ekhaya limngenise khonaphana esibayeni enkunzini liyana ukuthi hayi nangwani ulengesi sesimbisa owethu sesimfaka khonaphana kulengesi yikho ke kuthinta khonokho nxa sesikhangela amasiko ngendlela leyo.
Hayi ke uhlelo lwethu luma lapha okwalamhlanje besixoxa lenkokheli yomdabu uFelix Ndledlama Ngwendiweni. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Senganamasiko wenziwe mandla ngelo baba mkhulu babelobola
ukholo lwesiKristu silontungamela inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungamile inkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo lolu lwanamhlanje njalo ngiyabingelela abalaleli ngithokoza ukuba lani namhlanje
usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje bemfuna sikhangele udaba lokwethembeka. Abantu abaningi nxa sikhuluma ngokwethembeka babecabanga abantu, bacabanga indlela abantu abayenza ngayo nxa sifika kulesi sigaba. Ngifuna sikhangele uDeuteronomy chapter ka 7 iverse inga 9 ikhuluma ngokwethembeka kubaNkulunkulu. Ithi yona ngakho yazi ukuthi inkosi uNkulunkulu wakho inguNkulunkulu, uNkulunkulu othembekileyo, ogcina isivumelwane lomusa kubo abamthandayo nabagcina imilayo yakhe kuze kube sezizukulwaneni eziyinkulungwane. Siyananzelela ukuthi nxa uNkulunkulu ekhuluma ngokwethembeka kwehlukile lokwethembeka kwethu thina bantu. Ngiyananzelela ukuthi nxa abantu besenza amabhizinisi kuyabhalelwana ama-contract, ikanti lanxa abantu bechata ntsho kuba lezincwadi ezibhalwa zilotshwe zisayinwe phezu kokuthi abantu bayabethembise nthi bathembekile. Kodwa sibona thina abantu siyafuna kube le ncwadi ebhalwayo umuntu asayine ukuthi hayi ngizayithembeka okweqiniso. Manje uJehova layo lesivumelwane lathi isivumelwano asibhala ngegazi lakhe langomntana wakhe uJesu. Abantu abaningi ngiyananzelela ukuthi xa sifika kulesi isigaba sokwethembeka baba lokwehluleka ukuthemba omunye umuntu ngenxa yokuthi engxenye esakhula wakhula esigabeni kumbe emulini lapha abantu okwagcina kungabi lokwethembeka khona kumbe yilaba abantu umuntu wayesitshenza ibhizinisi lomunye umuntu umuntu abesemcila kugcine kungabi lokwethembeka. Ngakho lowo muntu basala umuntu engasathembi muntu engasathembi lutho. Ikanti ke uNkulunkulu uthi kithi nxa kulo muntu ongamthemba nguye uJehova, ngoba uJehova uyakwanisa ukuthi loba thina sisone kanjani ngenxa yokuthi wathembisa ukuthi uzasixolela, uyasixolela. UJehova uleze thembiso eziningi empilweni zethu ezehlukeneyo. Ingathi sokuqala esiqakathekileyo ukuthi nje wasithanda, wathanda umhlaba lathi wasithanda. Awukuthi nxa kumbe kuthiwa kumbe sonile kasilahleli kathana, kodwa uyakhulumisana lathi uthi woza ngapha sizoxoxisana sibone ukuthi singayenzani ngesimo leso kiso sona. Siyakwazi ukuthi uJehova wethembekile ngoba sikwazi ukuthi ngabe ngathembekanga ngabe lumhlaba sowabhubha, kodwa ngenxa ukuthi wethembekile kusithandeni izinto eziningi ezenziwa ngabantu zitshaya ndiva, kodwa wafaka indlela yokuthi lokhu kwethembeka kwakhe singafinyelela njani kukho. Lokhu sikufinyelela ngayo uJesu, yindlela esebenzisa ukuya kuNkulunkulu. UNkulunkulu wabeka isiphambano saba luphawu lokwethembeka kwakhe kithi. Isiphambano siyakhulumisana lathi kuze kube namhlanje, sikhulumisana lathi ngothando lukaNkulunkulu, sikhulumisana lathi ngesivumelwano uNkulunkulu asilethayo ukuthi kayikubhubhisa umuntu lwalowo lalowo muntu omvumayo njengenkosi lomsindisi. UNkulunkulu wethembekile ukuthi akusindise, akukhulule, akwenze ube ngumuntu omutsha. Namhlanje ngifuna ube kwazi ukuthi loba kumbuse into oyizama yehlulile, uNkulunkulu wethembekile ngaso sonke isikhathi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, sibongile ukwethembeka kwakho kuzo zonke ama-situations, imimo esikiyo. Siyathandaza baba ukuba uyiguqule ngoba wena wethembekile. Usitshiye sisesigabeni esingcono. Ngegama likaJesu ngiyathandaza. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkungo.
Siyabonga kakhulu lakusasa. Okwamanje sike sizwe ezabatsha.
Kama uTrimon Mpofu okhulumayo, ngijabule kakhulu ngesikhathi lapho engike ngathi ngibhotabhota nje khonapha esigabeni saseplumtree kovaka, engihlangane khona labatsha ngikhulumisana labo abahlangana babamakhanda amanye baphuma lohlelo lokuzama ukuziphilisa njengabasakhulayo olokufuya inkukhu. Angizizwe ngisiba lokumangala kakhulu ngoba amajaha la athi acahlala phansi acabanga ukuthi babengenza njani ngendlela yemali abakwenzayo, bathi babuthanisa imali benjalo belithumba. Nanzela ukuthi imali abalayo isesephansi kayeneli izifiso zabo. Basebekhulumisana labazali babo lamanye ama-community leaders khonapho, asebancedisa ukubana baphumele le proposal yabo ke ababekhangeleyo ukuthi bafuna ukufuya inkukhu zamaqanda. Ngikhuluma nje ngithole ukuthi labantu bafuye inkukhu ezifika 1000 ezamaqanda esezikustage yokubekela okungangokuthi kusiyafika inyanga ezintathu ezilandelayo. Lamajaha ngunanzeleli ukuthi abe sele imali njalo abe sephumelele, sokukhanya ukuthi hayi bavela ngaphi baya ngaphi.
Uyanceda yini uhlelo lolu?
Angikhuluma nje kanjalo nje ngike ngabhoda ngezibaya zabo hayi ziyenziwe kuhle kakhulu. Aza amajaha ukuziphilisa. Kungijabulisile ukubona abatsha abalengqondo efana nalale, kuyatshengisela ukuthi bale micabango yokuthi kusiya phambili, ngabantu abangaba lama-businesses bezimele bebodwa benjalo. Into enye enginanzelile ukuthi abantu ekakhulu ezigabeni lapha abatsha bakhanya bayasilela imfundiso eyinye. Kufuze ukuthi kuye kutholakale ezinye inhlelo abantu sike sibhoda bhoda sihambe sikhulumisana labatsha abanye indlela zenezi ezifana lale project engiyibona yenziwa lapha. Sibafundise sikhulumisane labo langamanye ama-projects ahambelana lokulima. Siyakwazi ukuthi kwezikile ezinye indawo ezila manzi amaningi abantu kanjalo batholiswe ama-project okulima, batholiswe izinhlanyelo bazilimele into ezishiyeshiyeneyo nje ezikuthiwa masinyane ezingangenisi imali, ngoba siyakwazi kulento eziningi ezilinywayo ezikudimandi.
UTrimon Mpofu usesigabeni sePlumtree esabelweni seMathebelele North. Kwezemidlalo, nansi impumelo yeminye imidlalo yenguqu edlalwe namuhla. Iqembu leHighlanders linqobe eleYarder 3-0, kwathi eleDynamos linqobe iHarare City 2-0. Kweminye imidlalo, Manica Dam 0, FC Platinum 0, Wawa 1, Cranbourne Bullets 3, Herentals 2, Capes United 3, Black Rhinos 2, Bulawayo Chiefs 1. singake hlukane isihlobo sike sibone indaba namhlanje. Ibandla le Citizens Coalition for Change linqobe endaweni kwele Zimbabwe kukhetho olwenziwe izolo. Ibandla le ZANU-PF lithi amalunga alo enze kahle kukhetho. Umanyana we-MDC Alliance okhethi kukhetho lwama-by-elections uthi sahlolisisa impumela yokhetho lolu. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngolivalelisayo uMkhethi Duma.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.